So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni siku 17 kumpalakaze 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumongameli we South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana nomkhokheli webandla le MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Nhlanhla Mangwendi wenu ukhangelelwe ukukhweza emthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokuxotshwa ngumongameli Mnangagwa.
Ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yakokhumalo ubusubuya wena ongushiroda kwajele abakokhumalo amantungwa wokuthi inkosi yenu ngesibani. So lokho kwenziwa uMnangagwa yisikhaso sithi inhlamba enkulu ebantwini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi yonkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba esetheswa amacala ambalwa.
Mase kuthi umama phambi kwabantwana ephelo labantwana akusiphathi kahle futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi lezingenela ibingangeneli lingani bese sebonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Oyengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene nomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ngemva komhlangano lomongameli Mnangagwa, uMnumzana Mbeki utshele intatheli zindaba ukuthi eleSouth Africa lizimisele ukusiza eleZimbabwe ukuthi lixazulule ingxaki elibhekane lazo, njalo wabuka ezinye inhlelo zikahulumente. UMnumzana Mbeki ukhangelelwe ukuyabona umfelwakwazi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe uGrace. Uthe leSADC lizimisele ukuthi izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya zethulwe. Ibandla leMDC lithi liza kwethula umbiko opheleleyo ngomhlangano kaMnumzana Chamisa loMnumzana Mbeki. Ibandla leMDC kobulawayo lithi udaba lokuxotshwa kwenduna uMnumzana Felix Nhlanhla Mangwendi wena esihlalweni lufuqwa ngezombusazwe ebezengamelanga zingenele kulo. UMnumzana Ndiweni obesazakala ngokusola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu ususe esihlalweni ngeviki edluleyo ngoba idale lezinduna ele Provincial Chiefs Council lithe njengoba umfowabo kaNdiweni uJoram Wakhweza udaba lokuthi nguye okumele abe yinduna kufanele uNhlanhla Mangwe asuke esihlalweni. UMnumzana Ndiweni ubikwa eza kusalolu daba emthethwandaba namuhla isithi kumele abuyiselwe esihlalweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDC kobulawayo uMnumzana Swithin Chirohodza ukuze sizwe ukuthi bona bami ngaphi ngalolu daba.
Into esiyibona lapha sibona ukuthi awusiwo mlandu kababu Dambudzo uNangagwa ukuthi akhethele abantu beNdebele inkosi yabo, kumbe yena azithathe abe yinkosi yakoNdiweni abe sesiba nguye obeka inkosi koNdiweni. Indaba kaChief Ndiweni vele ihlelwe imuli yakoNdiweni, yena okwakhe njengemkhokheli yeZANU-PF ithatha esingathi ngesikhiwa ikwasepta ukuthatha khonoko abe nikwe khona ayikhona ukuthina abe sezenzi inkosi yamaNdebele. Akula nkosi yamaNdebele kwaNaga vele ayisakibe khona ngoba phela yena usebenzisa umthetho lo elocal government act owafakwa ngamakhiwa eRhodesia ukuthi babe busa inkosi zethu. Kodwa phela into esiyaziyo ukuthi ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yakokhumalo ubusubuya wena ongushiroda ubatshele abakokhumalo amantungwa ukuthi inkosi yenu ngisibani. So lokho kwenziwa umnanga kwaso sibi inhlamba enkulu emandleni ukuthi yena abese bhala ebatshela abantu besiNdebele undiwele kayisiyonkosi. Ngibona phela lokhu ukwenza vele kuhle kutshengisa ukuthi kahle kahle nguye phela umuntu vele owayesedukudukini ngesikhathi se-Kukraut.
Kodwa-ke yena uhulumende uthi kangenelanga kudaba lolu ngoba lona lwalethwa kuye uhulumende ngabakhona ngale kondiweni njengoba kuthiwa ukhona owayemele abe nguye induna.
Uza ungananzelela mfowethu, phela asifuni ukuthi sitaziye iindaba zemuzi thina esingakukhuluma nje abantu be-MTC into esizibona kubhangasho. Kodwa ungakhangela imuli yona ithe yona bayananza ubukhokheli bukabani buka-Chief Felix Ilata Ndiwela. Okuzananzelela ukuthi bakhona abanye abalokuzwanana nabantu abe-ZANU-PF. Yibo asebeletha lolu udaba ku-ZANU-PF ngoba phela baswela usekelo emulini, ngabalayo i-support emulini. Nga kubehlala phansi lokhu uzenile njengomdeni kuyakhanya sobali ukuthi umuntu vele owavela wathiwa khona khanya ethandwa ngabadala nguyena u-Chief Mdlandla Ndiwela. Abanye laba sikwazi ukuthi balobungani abantu bani abavele besihlukuluza abantu besiNdebele, abantu abathatha inkomo zamaNdebele ezandleni zikabani zika-Chief Khayisa Ndiwela, inkomo ezakhulunywa sikhathi u-Chief Khayisa Ndiweni ebhubhile emngcwabeni. Kwakhulunywa lezo nkomo, yizinkomo lezi esezigcunula phela abantu be-ZANU-PF ukuthi u-Chief Mhlandla wayekhuluma lokhu, into esacabanga ukuthi ifikake, into esigcunula laba abantu be-ZANU. Njalo ungananzelela nxa kubekwa inkosi esiNdebeleni phela kulomthetho, kulomthetho. So imuli nxa isike yahlazi indaba awusiwo mlando we-ZANU-PF ukuthi ingeneye.
Lo mnumzana Sweden Chirota isikhulumeli sebandla le-MTC kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba isetheswa amacala ambalwa. Amacala la abalisa ukuzama ukumbulala, ukuzichadisa umyeni wakhe egula, lamanye amaninginengi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu.
Yazi sikuzwile impela lezi ndaba zokuthi unkosikazi kumbe ngithiwe ngunkosikazi kumbe unkosikazi kaChiwenga ungenele ngamaphoyisa ngezakhi yambopha. Okokuqala njena njengabantu besifazana masekuthathwa abantwana, okokuqala thina sibekela abantwana kakhulu, masekuthwebotha umama phambi kwabantwana ethathelwa labantwana akusiphathi kahle. Futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi ngemva kokuzwakala kwamahemhem ukuthi bonokuhilizisana phakathi kwakho unkosikazi Chiwenga nokwakwakhe usengenelwa yizakhi, sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi besingenela ibingangeneli ngani bese sebonke izinto zisahamba kahle phakathi kwabo. So njengabantu besifazana kuyahlukumeza ukuthi yebo uyaboshwa kodwa wayeboshwa ngemva kokuthi usenokuxabana nowakwakhe.
Ye, siyabona njalo ukubana kulo daba lwabantwana lapha obatshoyo bona labo singathini ngokubotshwa komuntu ongumame labantwana ikakhulu njengayo bele esithunzi emphakathini bekumele kwenziweni ngokubona kwakho?
yazi ngikhathazeke kakhulu ngabantwana ngoba ukuthi abantwana babe ufakazi ukubona umzali wabo ikakhulu umuntu ongumama kibo ebothwa kuyinto ezahlalisa engqondweni zabantwana leyana ukuhlukumeza abantwana abezakhe bekumele kube lenye indlela bayenza ngakhona ngoba unkosikazi Thuwenga ubengabanike ukhona eZimbabwe nxa kade bemdinga bekumele kube lenye indlela bayenza ngakhona loba nje athunyele noma umuntu omtshela ukuthi uyafunakala ehofisini elinje basemapholisa nombe kuse-ofisini lezakhe athunyelwe ngoba ngoba simaze ngumuntu okade engunkosikazi ka-vice president angiboni ukuthi ukubaleka kwakhe bekungaze kube lula ukuthi nxa bengasathongi ukuthi akazizile ubezobaleka bekumele izakhe ibe lenye indlela yokuthi bambophe kodwa bengambophi phambi kwabantwana ma kuyukuthi abantwana bebekhona kungangcono bathi bambekele umlayezo wokuthi akafike e-ofisini elithile ngesikhathi esingaka bese-be-ecta-ke after nxa kuyukuthi akasafika ngakulelo ofisi sebe ngayenza elinye icebo lokuthi bamthole ma kuyukuthi bamcelile ukuthi afike e-ofisini wangasafiki ukuthi bambophe phambi kwabantwana okokuqala kuhlukumeza abantwana isithunzi sabo abantwana nje lakibo nje bazohlala behlukumezekile isithombele siyane sokubona umuntu ongumzali wabo umuntu ongumama wabo ebothwa asithoze sihluke ebantwaneni bazoba sebengabantwana abahlukumezekileyo emoyeni okwesibili isithunzi sakhe yena unkosikazi Thuwenga njengomuntu oyaziwayo kunolokhana nje ukuthi abonakale nje sephonga umngelelo abothwe laphambi kwabantwana kumele kucathangele ukuthi kwenzani isithunzini sakhe kwenzani ebantwaneni so angicabangi ukuthi lo ohambe wayambopha uqale wakucabanga yini uma efika esenza isenzo lesiphambi kwabantwana ukuthi uke wakucabanga yini ukuthi kwenzakala nabantwana ngoba noba yena ebecala abantwana abalaqala abakudingi ukuthi bahlukumeze ngaleyo ndlela ngoba icala lenziwe ngumzali
unkosazana Victress Mathuthu uxoxe yena-ke engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-South Africa yesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo iphephandaba leli chronicle lithi iningi lezitolo kobulawayo leMathebelele North ziqalisile izolo ukuthengisa impuphu ngentengo ephansi kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi nguye ozababhadala indleko zokuthengisa ngalintengo ama-subsidies ngesiNgisi izitolo lezi zivalisa i-OK Zaphalala Greens nezinye njalo i-10 kg ibithengiswa nge-$50 i-20 kg nge-$100 iphephandaba leli Herald lithi izizalwane zezimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezingu-242 sezibhalisele ukuthola incwadi zokuhambisa ezama-passport lokhu kulandela ukukhutshulwa kwembadalo yawo yafika ku-$318 ngamadola emelika kulabo abahlala kwamanye amazwe ngakho uhulumende uthi uhlelo lakhe luyasebenza njalo luzaphathisa ukuthi abantu bathole ingwalo zama-passport ngesikhathi esifaneleyo okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp njalo sithandele ukuxolisa kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje asi-live stream kukhasi lethu le-Facebook ngoba imitshina yethu ingani ayihambi kuhle
mina igama lami ngumhlanhla kasangweni ngikhuluma ngila eGoli lo ngeze sisabuswa ama-president thina singumthwakazi asikwazi ukuya ndawo thina okwethu kubana sibuswe ngamakhosi noma ngithi yinkosi ukuze into zethu zibuyele phambili njengesimweni esasiyisona kwakudala kwasekuqaleni nje ngoba khona lokhu kulahleka kwamasiko ethu yonke leyo nto isidalela thina amashwa ezimpilweni zethu isizwe singalawa amasiko sifile sona asibambananga sihlukana phakathi sihlukaniswa yini ngikubuzwa ngama-president ilizwe laseZimbabwe alimelodwa umthwakazi ame yedwa phiya sihlukumezile ukusa kwamalanga abazali bethu bashonele ezimpini abatholanga lutho iguguraundi yabuya yayithanyela umhlaba wonke uthule wabhema basehlangane labantu abaningi inja ikakhulu bona la South Africa abafuna izwe lapho kodwa abakwazi ukuthi baqalele phi ngoba ivoti ayisebenzi kwamthokazi yiko nje lokho engakusho.
Hayi, gama lami ngisibusiso, ngisacela ukuthi ngiphathe nje udaba lwami oluphathelane nonhlanhlama nkundiweni. Lolu daba lungiphatha kabi kakhulu, lubuhlungu ngoba onhlanhlama ngwe ngicabanga ukuthi akusibo induna lezi ezibekwe ngabantu noma uhulumende, zinduna ezisukela emuva le umzilikazi bayeza nabantu. So ngezinduna okuthiwa ngezebhinga lezi esingazaziyo ukuthi zazikhokhelwa yiphi inkosi esezikhokhelela ukuthi kufakwe kupolitiki ukuthi uNdiweni akasuswe ukubekwa uduna, akasuswe uNdiweni kubekwe bantu. Iinduna ezibalwayo nje kuthiwa zinduna zangamampela zimbalwa kakhulu kakhulu. Loko okunye yiloko kwefekhi lokho, ubethatha abantu bezano, ubethatha umntaka mnangagwe membekele abe yinduna, sibona ukuthi uzoba induna ekhokhela bani. Induna vele mtabo, zinduna ezazibekwe yinkosi esizaziwa. Lokho okunye okuninginingi lokho, hayi kuyangethusa. Yiyo nje into engiphatha kabi kakhulu. Wenzeni umdlandla ngoba bamlandelela kangaka, abake behlukane naye
okhulumayo uNdiweni. Okungizwisa ubuhlungu ngoNdiweni, oyisizalwane sakithi engumfowethu ngokuzalwa, ngenxa yokuthi ilizwe lakithi leli layenzelwa into okuthiwa yi-constitution. Kwaba lesigaba sokuthi kumele umuntu abe ne-freedom of speech, akhulume okusemoyeni wakhe, akhuphe. Kodwa namhlanje manje engikukhangelele ukuthi akhulume iqiniso umfowethu ame kulo, engagxeki lutho kodwa igxeka kuphela into embi. Sekukuhle nakulabo noma akhuluma kubo kwenza ukuthi bakuzwe, agxeke ngabantu abafisa ukuthi nabo baqondisise, babone ukuthi bayaphambanisa, balungisise izibhekwe. So okusemoyeni wami yikho lokho kumphatha kubi kakhulu.
Mina inkinga yami ngalo mna ngingakwazi upresident, angazi ukuthi amandla gagaphela kanjani entweni angafanelanga ukusondela kuzo. Izinduna amakhosi yithi thina umphakathi esizikhethayo sizifaka emphakathini, hhayi yena ukuba namandla lokuthi uyaxotshwa. Izinduna wayexotsha uNdiweni kukusiphi isisekelo sombuso akusebenzisayo? Woneni sifuna ukwazi ukuthi woneni uNdiweni angeke axotshwa amakhosi phela? Thina yithi esikhetha amakhosi siwafaka embusweni, enjalo yithi thina abantu esiwakhipha khona embusweni. Uyalahleka mna ngingagwayi, lost, uyalahleka. Into zakho ofanele zikhangelele ezokuvusa ikonomi yelizwe, hhayi ukutshonelandelana namakhosi.
Umnangagwa uyithatha phi i-right yokukhipha amakhosi akithi esintwini? Le ndawo kufanele ukuthi ngabe ingenelelwa yinkosi, hhayi yena umnangagwa. Usekubonile ukuthi lo muntu uyitreti kuye, yingakho nje semkhupha laphaya, ukuthi abafuni ukubona umuntu wesintwini ovusa ikhanda. Wonke umuntu wesintwini ovusa ikhanda bayagongoda. Uye sengena endaweni yomfazi kaChiwenga, ipolitiki le abayenzayo. So sekubona ukuthi ingcona mxoshi, kodwa impa iphelanga, ikhuyi isabuya futhi. UChiwenga uzolususa uMnangagwa futhi njalo. Lokho kuye kwenzeka kumnyama kubomvu. Phepisani sangwe nenkaya.
Basakazi bakaStudio 7, linjani bantwabethu? Lani lonke beZimbabwe siyalibingelela, labalaleli bonke bakaStudio 7. Namphezu kwahulumende lo ohambe wakhuluma emhlanganweni, kambe sho kusengezimithi ilanga livaleli. Nxa ekhuluma uyabethi thina ngapha eZimbabwe kasizwa yini bakithi? Lusizo lolu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo sithanda ukuxolisa ukuthi asi live streaming namhlanje kukhasi lethu leFacebook, kodwa siza kwenza njalo kusukela kusasa. Imtshina yethu isilungile. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labafuna ukwehlukanisa ilizwe leCameroon ngabakhuluma ulimi lwesiFrench lolwesiNgisi selithumbe abantu abangamachumi amane abakade bencintisa ukhetho lwamakhansili kulelo lizwe ngendlela yokumisa ukhetho okufanele lwenziwe ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Uhulumende uthembise ukukhulula abathunjiweyo njalo avikele abanye abancintisa kulolu khetho kanye neziphathamandla eziluqhubayo ngoba isithi ufuna ukhetho luphumelele. Omunye othunjiweyo utshele intatheli zindaba ukuthi ujeziselwa ukuthi kalalelanga isixwayiso seqembuleli esokuthi akufanelanga kuvotelwe umuntu kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lwamakhansila. Umongameli weCameroon umnumzana Paul Biya uthi ilizwe lakhe liza kwenza konke okusemandleni alo ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili. Ukhetho lokudinga umongameli weUganda luyasondela njalo. Umhlabeleli olodumo wakulelo lizwe uBobby Wine uthi uzimisele ukunqoba kulolu khetho akhulule abantu ngoba esithi umongameli Yoweri Museveni walelo lizwe osebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 unguntando kayiphikiswa. Umongameli Museveni laye uthi uBob Wine igama lakhe lokuzalwa kongurobert Kyagulanyi isitha esingafuni ukubona ilizwe lithuthuka njalo wamthumela amapholisa ohlobo lweriot. UBob Wine ubekhuluma lomsakazo weVoice of America khonapha eWashington DC. Weziphathelane lokwenzakala eMelika namhlanje. Umongameli Donald Trump izolo uthe umelele ngabomvu ingxoxo mpikiswano e-debate lelunga lama-Democrats elizakhethwa ukuthi lincintisane laye kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wodwa usole ikhomishini ezimeleyo esileminyaka eminingi iqoqa lolu hlelo esithi ithatha uhlangothi njalo ayimsekeli. Ngalokho umongameli Trump ubize ikomiti le ngokuthi ngama-Trump haters and never Trumpers, lapho eloba enkundleni yebulenjini eTwitter. Uthi ikhomishini le yake yaxolisa eminyakeni emithathu edluleyo ngokuguqula umsindo we-microphone ayisebenzisa kungxoxo mpikiswano yakhe yakuqala lonkosikazi Hillary Clinton laye wayencintisa kukhetho olufanayo emele ibandla lama-Democrats. Umnumzana Trump uthe njengomongameli kubuye ukuthi ingxoxo le ye-debate iqhutshwe njani njalo kuningi angakukhetha ukwenzela ukuthi achiyane lekhomishini le athi ithatha uhlangothi. Njalo uthi ikhomishini le ebizwa ngokuthi Commission on Presidential Debates ayila mvumo yokumkhulumela. Umongameli Trump uthi uzimisele kuma-debates lawa njalo engaphatheka kwamathathu kukanti ulembali enhle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ikhomishini le eyabunjwa libandla lama-Democrats lelama-Republicans iphendule umongameli Trump ngokuvuma ukuthi ngempela kwaba le ngxaki nge-microphone kodwa hayi ngendlela athi kwenzeka ngayo. Njalo ingxoxo-mpikiswano eziqoqayo zilungele umbuso okhululekileyo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukaresinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisethezi.
Idamu esilisebenzisa laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Yebo ke izolo yasenilisanga ukuthi siliqhonsele umculo kaEndinduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa kungundumiso moyo ocula iseSouth Africa kodwa ekhulele eKhanyandavu eLupane wafunda leCholocho. Siqhonsa umculo wakhe isisondela ke iKhisimusi. Izolo besilizishwe inzwisa nje yalo umculo.
Ibona bantwana bami, woba December yeyini. Ibona bantwana bami, yeyini, yeyini. Kala ngingekho, manje sengkhona. Kala ngingekho, manje sengkhona. Yeyini.
December singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. UMnumzana Nhlanhla Mangwentiweni ukhangelelwe ukukhweza imithethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokuthutshwa kokukhutshwa ngumongameli Mnangagwa. Inhlanganiso yezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabaningi ngokuzithulela ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga emiswa emthethwandaba esetheswa amacala ambalwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.